Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 25 kuMabasa 2019. Igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izulu lesikhukhula eSouth Africa libulele abantu abangamathumi amahlanu ngesikhathi abezomkhathi besithi iyezi lezulu lesiphepho elithiwa Cyclone Kenneth elilubhekise eMozambique alisoze lifinyelele eZimbabwe.
Kodwa kwakathethi hayi asithabanga kahle kahle ngendaba abayenzileyo le. Sifuna ukuthi bona bebe on the ground betshele abantu into engayenzakala ukwenzela ukuthi abantu bebekwazi.
Kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngendaba zeGugurahundi, iCommission yeNational Peace and Reconciliation i-NRPC ithi izahlangana lezakhamizi zeGwanda lamhlanje lapho okuzaxoxiswana khona ngodaba lweGugurahundi.
Babuye bahlale phambi kwethu la basitshele ukuthi babulalelani obaba bethu, babulalelani izihlobo zethu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Izulu lesikhukhula selibulele abantu abedlula amathumi amahlanu esabelweni seKwaZulu-Natal kwele South Africa, kwadilika izindlu, kwakhukhulwa imigwaqo lezimoto. UBenedict Nhlapho usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izulu lesiqhotholele elinokuqala ikhefu lephasika litshe izindlu zingamawoba, imigwaqo iyaphenduka imfula, amaguma kwaba ngamadamu akukhula izindlu lezimota. Izinkulungwane endaweni zalesi sabelo kukuqela emanzi mtoti zisele zingasela mizi, ukudla, izigqoko lengubo. Iningi lalaba bantu sebegcinwe endaweni zomphakathi lapho asebethola khona usizo olugoqela lolokwelashwa. Isakhamuzi semanzi mthoto unkosazana Michelle Van Niekerk uchaza akubonileyo ngesikhathi izindlu zabomakhelwane bakhe zithathwa ngamanzi.
When we looked around the gate which was still standing, there was nothing left behind the gate.
Sithe siloku sisakhangele esangweni ebililokhu limi sabona kungasela lutho ngaphakathi. Ngibone izindlu zabomakhelwana lemota kuthathwa ngamanzi. Lo mgwaqo ongena egumeni lami lawo uthethwe.
Umongameli Cyril Ramaphosa uthi umhlangano wenhlanganiso ye-African Union e-Egypt usesephakathi egijimela ukuzazibonela ngawakhe, wethekelele indawo ezehlelwe umonakalo. Yena ke wethula amazwi akhe enduduzo kulabo abafelwe izihlobo zabo. Wathembisa ukuthi uhulumende uzasebenza katalala ukusiza imuli ezisele zingela makhaya.
These are emergency situations that we budget for. So resources will be mobilized.
Lezi izimo eziphuthumayo esihlala sizilungiselele ngezemali. Sizabuthelela lonke usizo oludingwa ngabehlelwe inhlekelele laba ukuze sibasize.
Itempeli lePentecostal Holiness eduze lempangeni yilo eliqale ukuhlaselwa lizulu lesiqhotholele elibangele ukubhidlika kwemiduli yalo, kwahle kwafa abantu abalitshumi lantathu. Abanye ngabafe bewelwa izindlu kanti abanye bathethwe isikhukhula zamanzi. Kubikwa besasebaningi abalokhu benyamalele osekusahlatshelwa ukuthi mhlawumbe labo bafile. IZimbabwe, iMozambique leMalawi asanda kuhlaselwa lizulu lesikhukhula elidala umonakalo esabekayo kakhulu, kwafa amakhulu lamakhulu abantu. Ingcwethi kwezomkhathi eUniversity yeWitwatersrand umnumzana Bob Scholes uthi ukuguquka komkhathi yiyo imbangela yengozi lezi.
We have seen an increase in the frequency of climate related disasters in the last few years.
Sesibone inhlekelele eziningi ezibangelwa ukuguquka kwezomkhathi kugoqela izulu lezikhukhula, ukutsha kwamahlathi kanye lendlala ebangelwa yikoma.
Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho. Kunjalo nje ugatsha olubona ngezomkhathi olwe Meteorological Services Department luthi izulu lesiphepho elikhangelelwe ukubangela umonakalo kwele Tanzania, Malawi lase Mozambique kusasa kalisoze lifike eZimbabwe. Isiphepho lesi esiphiwe igama lokuthi Tropical Storm Kenneth njalo silandela ese cyclone Idai sona esabulala amakhulu abantu eZimbabwe, Mozambique kanye laseMalawi. Isikhulumeli sogatsha lwe Meteorological Services umnumzana Tichawona Zinyemba utshele iStudio 7 ukuthi lanxa kulakho ukuna izulu kwezinye indawo eZimbabwe ngomgqibelo alisozeline okwenza isiphepho esifana lalesi esadlulayo. Kusenjalo imizamo yokuphathisa abathintwa ngucyclone Idai eManicaland iyaqhubeka. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uqoqe lomunye wabaphatheke kunhlelo zokuqoqa loluncedo umfundisi Mpi Ndebele.
Uhulumende lo awuxwayisi abantu ngendlela ehlelekileyo ngenxa yokuthi kathesi sebephumise i-statement yona leyo besithi abantu benanzelela ukuthi nxa izulu leli lingabuya bekwanise ukuthi besuke endaweni zona lezi. Kodwa mina kathesi lapha engikhona vele i-information yona le ayingafiki. So lokuthi sebeyenza ama-efforts ukuthi besebenzise even amapholisa kumbe amasotsha ukuthi bexwayise abantu bebetshele ukuthi kulento enjalo engenzakala vele akukayenzakali. So kusitshengisela ukuthi uhulumende vele akakafundi lutho, akakatshintshi lutho. Abakwenzileyo kathesi ukuphonga ukubhala phansi bethi bona kulolutho abalenzayo. Kodwa thina ngombono wami mboni ngathi bamele besebenzise njengamapholisa kumbe ababalisi omphathisikolo labanye abasebenzela uhulumende ukuthi betshele abantu into eyiyo. Kodwa kwakathesi hayi asithabanga kahle kahle ngendaba abayenzileyo le. Sifuna ukuthi bona bebe on the ground betshele abantu into engayenzakala ukwenzela ukuthi abantu bebekwazi.
Uvalo lona luthini ikakhulu nxa sikhangela ubunzima elibhekane labo ku-cyclone Idai?
Uvalo luningi kakhulu ngoba nxa sikhangele lapho esisuka khona kathesi sesiphonga ukuthi sesikhokha umoya ukuthi into sokungathi sokungcono siza ukuthi kulokunye okuzayo futhi kunzima kakhulu sisanda ku yazi sisanda kubhujelwa ngezihlobo labangane akukacaci lokuthi kuba njani. Uvalo luningi kakhulu vele sibuhlungu ukuthi kambe kungaba kanje thina sisanda kusuka endabeni engaka kunzima singathi kunzima.
Uncedo luthola ngemfanelo yini njengoba uyasho ukuthi lisazama ukwakha kusakuningi okumele likwenze impela?
Abantu abaningi abakayakhi imizi yabo kodwa singathi njengezakhamizi besizama ukuthi sincedisane ukuthi siyakhe lokuncedisana labanye abadilikelwa ngemizi ukuthi bebe lalapha endaweni zokuhlala. Kodwa okwakathesi into esingathi eyenzakalayo ukuthi abantu bebenikwa umuthi owe-cholera into ekade yenzakala kakhulu okuthi ama-centers a-establishiwe abantu abaningi bebenikwa umuthi wokuthi bezivikele from i-cholera. Kodwa kathesi ukudla okuphathiswa abantu bekuhamba ngendlela engcono. Singathi ngokuhamba kwesikhathi umumo susiba ngcono. Abantu sebengathi sebethola usizo ngendlela engcono emelibe yiyo. Sokungathi sokucaca kancane.
Amayuyu ayisiwo mfundisi Mpinde belelo-ke nguSali Mlambo, isakhamuzi sechecheche eManicaland lapho okwaba khona lesiphepho sika-cyclone Idai. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald libika ukuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele umhlangano wezokuthengiselana eZimbabwe International Trade Fair ukuthi ukukhwezwa kwentengo yempahla yezitolo lokuwa kwesisindo semali akusela ngqondo ngoba uhulumende sewagqiba imbangela zakho konke. Iphephandaba leThe Chronicle lithi umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uthwalelwe esibhedlela seIndia ukuya kwelatshwa umkhuhlane wesibindi. Yebo kembe zulukandaba sokuyisikhathi senu isikhathi ke elisipha imbono yenu elithumela lina nge WhatsApp ke sizwe ukuthi abantu bathini lingasithumela kuyini ke eliyabalifuna ukuthi sikhulume ngakho lisitshele ukuthi lapho likhona kunjani kodwa sibona abaningi basithumela imbiko ye Gugu Round ye asixoxene ngayo Gugu Round sokwathiwa singaxoxa ngayo singesakho.
Ngiyanibingelela abasakazi ku Studio 7 kanye nabalaleli be Studio 7. Igama lami nginguSimi Mkhulancule. Ngisedaluka wathi kuGandangula Village eLupane. Udaba lekomishini ebona ngokukhumisana umlotha. Hayi lokho kakucaci ngakho. Ngoba uhulumende onguye obusa okwamanje udlala le sizwe sikamthwakazi esiyiswe silezinhlungu izinhlungu impela ezaba khona nanamhlanje sebeqala njalo ukuthunuka lawo manxeba kabayenze into ebalulekileyo kungamanga kuphela abakukhulumayo njalo lalokho kuthiwa kwanyamalala kwacatsha kwatshontshwa hhayi kakuthi iqiniso lokho abakhululela amabantu bekhuphe iqiniso bona ababili laba bekhuphe iqiniso ngakho konke ngesehlakalo sombhuqazo hathi ukuthi kuyekhethwa amathambo kukhethwa amathambo kungakaze kugqitshwe impela mpela ngalolu daba njalo lokuthi kukhunyiswana ngayiphi indlela umlotha lokhu yikuba nokugwebedla kuphela lokuba namandebele athukuthele ngakho lokhu. Ngiyabonga.
Ngiyalibingelela mthwakazi ukhawunta nasebutswana lapho. Hayi ngiyezwa abantu bakhala bakhuluma lami ngingomunye wabo sethi khona abantu bamele babhadalwe indaba leyo mbhuqazwe weGugu Round kodwa ngilombuzo nje ngizibuza ukuthi ini compensation leyo ibhadalwe kwakwenziwa ngandlela bani kwabe kuyinto enganani ngoba wazi umuntu kalamtengo ngakungathiwa at least kube into efana lokuthi khona bayenzele into enjengepension njengama-hoveterans at least ibe yinto abayithatha sa-pension mhlawumbe kungaba ngcono kodwa nxa ungabe kuthiwa into kuthiwa hhayi siza kunikeza nje khona wakho kwasoneso sikhathi imali ethize angiboni ukuthi kuyabe kuyinto eloncedo esisizayo so besicela nje abantu laba abeke benza into eqondileyo sibili kodwa siyafuna nje sinto ukuthi kube le nto enjalo abazali bangcwatshwe kahle bakhonfense basitshele basitshele njalo basitshengisele eminye imigodi esingayaziyo thina ngoba sasingekho nxa sebethe babathatha.
Mina ibizo lami ngusiphathisiwe Mguni ngifuna ukungena lami kuhlelo ngiphathisa ngendaba yeGugu Round. Esakubonayo kwakubuhlungu ngoba mina ubabam bamtshaya ngaphansi kwenyawo wafa elezinyalo zeGugu Round. Thina besichanga amahlahla ameva andisasiphila kabuhlungu besiphosele emadakeni kwakubuhlungu lokhwana kwakusenzakala. So nxa ngikhumbula ubabami ukuthi wafa ngezinyalo zeGugu Round etshaya ezinyaweni waxexebuka amaxolo kunzwisa ubuhlungu kakhulu nxa kukhulunywa ngendaba yeGugu Round.
Hayi mina nguDerek nti hayi bazama ukulungisisa njalo bafundise futhi amamembaza wakwanisa ukukhuluma kuhle bangaze bathethisa ngoba bakhuluma kubi phezukuthi babulala abantu kubuhlungu.
Yebo sanibonani ngupeter ngwenya wasemalobha ePlumtree. Mina kumala kuwumbono omuhle ukuthi bagubhe la mathambo ukuze la bantu belale kahle umoya yabo ilale kahle ngoba ayilalanga kahle. And then futhi kube neqiniso ubonakala iqiniso abantu bekhululeka inhliziyo ngento eyayiyenzakala ngegovernment kaMgabe ebulala abantu ebafihla ebangcwaba yena and then uzo izimba inikwe izulu lingani kanje eZimbabwe ngoba kule nto ezifana nalezi amathambo agcwele abantu abangazange babekwa kahle lokho kuyabe ukukhulula khululeka kwephathi kwesayidi elinye ingxenye encane enhliziyo zabantu baseZimbabwe uma bangabe bagubhile baphinda bakhuluma neqiniso nomnankagwa walikhuluma iqiniso ngoba nguye umuntu owayehola igugurawondo esilwa lekho ebulala abantu ithi bantu bebulala namhlanje sombote abantu bombotele bathi i-president yaseZimbabwe so fanele abe acolise abe nengxenye eqiniso ayikhuphela abantu baseZimbabwe as i-president of Zimbabwe ngiyabonga
abantu laba abakhala ngokuthi khona amathambo azabonwa njani ukuthi ngakabani njani njani hhayi lokhu bangakhathazeki ngakho imitshini ikhona abantu bakhona bafundileyo njalo kukhanya ngani abanye abantu bethuswayo futhi kuthiwa umuntu uyagejwa bona bakudonsela esintwini ukuthi izinto ezizilayo njani njani hhayi kodwa lakho esintwini kukhona siyasibone laphana nxa sebevela khona ngale kunjelele yabo abantu befele ezintabeni le kuthiwa khona kuvala izulu abantu labana behamba besiyathathwa bengcwatshwa kuhle bona abana bafa ngesikhathi sempi sabona still abanye lokhu bengcwatshwa ngesikhathi sana abantu bevele enjeleli ukuthi injeleli ithi khona amathambo abantu abafike bakhona ngalo kuvala izulu khonokho bayakwazi esintwini kukhona babehlale bekwenza lokhu kungabethusi ngibona ngani abantu abaningi bayidonsela nje esintwini ukuthi kuyazila kuye umhlolo njaninjani no kakuzile njalo akuzomhlolo kuyinto vele eqondileyo umuntu uma engalahlwanga kahle uyagejulula umuntu wakini le mfaka lapho elimfuna khona ngabe kwelinye ilizwe kumbe ngaphi ngali lamamandla ama-access liyamgebha bese lisiyamngcwaba nje ngahlalale kahle ukhala akutsho lutho ngakhala nje kodwa esikhathini esiningi umuntu okade sowaba le minyaka yes ungakhala but kuyabe ungasafanayo
lawo ke ngamazwi abalaleli bethu abasithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lani ke liyenelisa ukuthi lisithumele ke amazwi enu nge-WhatsApp lisiphe okusenhliziyweni zenu. Ye, siyabona nje ukuthi okwamphambilini ukubana iningi labantu lifuna ukuthi likhulume ngombhuqazwe wegugurawundi. Hayi, likhulu legile sebetsho njalo bona abaholi omongameli okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labantwana abahlaselwe ngumkhuhlane wendingindi solo selikhwelile solokhu umkhuhlane lo watholwa ukuthi uyavimbeka kulabantwana abedlula amakhulu ayisithupha 695 abalomkhuhlane lo kundawana ezijeneyo zangapha kwelemelika United States. Umanyano we-United Nations uthi inani labantu makhaza ababulawa ngamabutho alelo lizwe eleAfghanistan. Bebulawa ke ngamabutho alelo lizwe kunye lawo emelika likhanya liliningi kakhulu ukwedlula ababulawa ngabesi ngamaTaliban abahlamuki.
Safa saphele sizwe simnyama
iwa safa isizwe
saba namulamona
hani mpoka lizwe.
Lamhlanje ke kuhlelo lapho isixoxa khona ngokwenzakala ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi iCommission yeNational Peace and Reconciliation NRPC ithi izahlangana lezakhamizi zeGwanda lamhlanje lapho kukhangelelwe ukuthi kuzaxoxiswana ngodaba lwegugurawundi. Kanye kuzakhulunywa ke lokuthi abantu ngemva kokuthola uzibuse kanye lokuthi abafuna kwenziweni kulungiswa lolu daba lwegugurawundi bayenzeni besipha ke imbono yabo. Umhlangano lo ulandela emibili eqhutshelwe eLupane kuthangela izolo. Lanxa ezinye izakhamizi zedaluka eSt. Luke's kulindawo sitshele iStudio 7 ukuthi azisazwisisanga ngalumbuthano bezingatshelwanga ziphongukuzwa uswedlule kodwa zitsheleke iStudio 7 ukuthi bezifuna ukuthi ziye khona emhlanganweni lo azitshelwanga asazwe begwanda ye hambani ke ngobunenge liyokhuluma khona ngale. Omunye obesemhlanganweni welupane ngunkosazana Sibonele Latifa Banda ongunobhala jikelele webandla leMthwakazi Republic Party. UBanda utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi bekulamasotsha amaningi obekusethusa abantu emhlanganweni lo welupane njalo mhlawumbe ezinye izakhamizi zilethwe yiyo i-commission ye lo bekungumbuzo ubuzwe ngabaningi ukuthi ke kulezakhamizi ezingani ziphikisana lembono kaZulu kodwa ke okunenga sikuzweni kungxoxo enzwe ngusithandekile Mhlanga elo nkosazana Latifa
thole ukuthi abantu kuma-surroundings vele kade bengalalwazi lokuthi kuza kuba lento enjalo abantu laba kukhanya kule specific people abafuna babuye kulowo mhlangano kukhanya angani bafuna abantu labo ba-rubber stempe injongo abahamba ngayo ngoba ngama proceedings angikhona sinanzelela ukuthi kwangikhona nxa ukhuluma from a different angle yalaba abantu ababajongileyo ubungamukelanga and lanxa kade sikhuluma ngokuthi kulefiye uchairperson ubesifosa ukuthi singabi afraid akulanto enhle esingathi thina iyenzakele sayithanda the only thing ukuthi at least abantu kade some of us kade si present
kuyini okukhulunywe kulomhlangano njalo abantu bakwamukele njani
ngikhumbula izolo obaba babili bakhulume baze bakhala inyembezi bathi sifuna labo bantu abakwenzayo babuye bahlale phambi kwethu la basitshela ukuthi babulalelani obaba bethu babulalelani izihlobo zethu and bebekhala izinyembezi okokuthi lawo kusizwa ubuhlungu abantu abanjengabona labo akade bekhuluma sithe sesithi thina liyabona kule fiye nobuhlungu obuphakathi ebantwini kumele siqale sazi injongo eyiyo ezasenza silithembe ngokuthi liphendule umbuzo wokuthi why kwaba le gugurawund lingakhuluma khona lokho abantu bazakholwa bathemba ukuthi mhlawumbe lina liseqinisweni ngoba kule dumbuchena lale eyinye i-commission eyaba khona eyabuya yathunuka abantu bekhuluma ngobuhlungu ababuzwayo yahamba yanyamalala kwagcinakala kuthiwa kayibonakali so isiqiniseko sokuthi lokhu elibuya ngakho namuhla njalo sizayekela njani ukwesaba ngoba lapha siyabona ukuthi kugcweleni kugcwele abezomthetho abayibo ababa yingxenye yale igugurawundi sikhululeke sithini besitshelwa kuthiwe hayi zwanini mina yikho nisithi lingesabi achibilike futhi njalo ubabunari athi khonkhona khona lapha mina nxa nisithi thula uyekele ukuthula ngiyakwanisa ukubiza amapholisa ngilamandla okubiza amapholisa akuthathe uphume la esithi yena uvikelwe ngamapholisa ngakho ukukhululeka kwangikhona kungaphi ngenxa yokubana ubuhlungu esilabo ngobeminyaka 39 years sigubelene ngobuhlungu lobo esilabo sibona abafowethu abantu ababo begigwa endigeni besikwa izizwe and then ubusungitshela ukuthi ngikuthembe ubuye uhudula abantu bona laba abayenza leyo ubabunare sicela asihloniphe engahlali elokhe esintimidator aphinde asitshele ngeconstitution abelokhu ephakamisa iconstitution abantu ababulawa ngegugurawund iconstitution yayikhona bangasitshela ukuthi babelandela yiphi iconstitution ukubulala abantu babelandela yiphi istrategic plan eyokubulala abantu bafuna ukusigoqa sicabange ngendlela abafuna ngayo bafike bethi xolanini sithi sesixolile bese kuthiwa sokuhanjwa MPRC incane kakhulu kule indaba abachiyane layo sifuna i-international body ngoba already sebehle basitshengisa ukuthi bona sebesebenzisa i-divide and rule ayiyo abayisebenzisileyo from 1980 kuzofika namhlanje
Loke ngunkosazana sibongile Latifa Banda ongunobhala jikelele webandla lemthwakazi Republic Party ubexoxa ke ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 kuhlelo lapho esikhuluma khona ngendaba ze Gugurahundi. Yebo kambe njengokuthembisa kwethu izolo besilithembise ukuthi sizayenza ingqoqo lo ntombazana odumileyo kakhulu Sandra Ndebele ongakhethwanga ukuthola isicoco emcimbini weNational Arts Merit Awards kumbe NAMAS owenzelwe eHarare ngeviki edluleyo kodwa uthi yena ukuba kuluhlu lwabakhethiweyo inominingi esilungu lakho isicoco esihloniphekayo. Siqale ngokumbuza uSandra ukuthi umcimbi lo owama NAMAS Awards wahamba kanjani.
Kusuyela kuzwandlela.
Ngikela kuhlela.
Ngiyabonga kakhulu, thanks for having me. Kuthi njani khona ngapha e-America?
Hayi, ngapha siphilile. Lina linjani ngapho eZimbabwe?
Hayi, ngiyathi siphilele. Sibone imoya kuphela.
Ngoma, futhi ngoma ingoma. Yeli ngoma.
Yeah. Ungasitshela ukuthi ubone njani izicoco ezidlulele lezi ezenama ubuqoqwe kahle yini umdlalo wakhona?
Ah, okay. Yes, definitely. Ama nama kade liyazi njengabe lisazi ukuthi yiwo ama awards amakhulu kakhulu kweZimbabwe. So just being nominated kuyinto enkulu kakhulu ukuthi lawazakala ukuthi usese ngonanzelelwayo ukuthi usase ngomkhulu kuleli. So yes, definitely. Ayebekwe kuhle kakhulu kwakumnandi bagiya abagiyayo azakhena izintombi akhena amajaha njengoba i-team yayisithi African Royal
ingoma ye
ye abaningi bathi isibhoko sakho yiso esikhanya ungani sasisihle ukudlula zonke uthini wena ngakho lo
ngiyabonga ngelizwe lishaya imbululu lokhwela ngiyabonga kakhulu baningi vele besitho njalo hey but ngithanda ukubonga uNoma unkazana ngoba nguye wangenza ukuthi mvukeke kakhulu
nguye yini owathunga lesi sibhoko
yes sathungwa ngumakoti by inkazana ilebo yakhona ngomunye intombazana
ye manje sikhangeleleni kunsukane ezilandelayo kukhona yini okupheka
ngiza release imandala dama amabili back to back elandelana ekupheleni kuka July kusiya ku August so sibhizi siyasileke sisapheke sikiyo obufuna madizane njenza bese ngikuthumezela indizo
siyabonga kakhulu sikufisela umnyaka omuhle kakhulu ozaletha ezinye izicoco ezinene
kakhulu ngiyabonga la kubalaleli ngifisela unyaka olempucuko mpumelelo kakhulu 2019 abengcono siyazi kunzima kodwa kunzima yena sihambisane nisenze ngamazinyo konke kulunye
hayi siyabonga
imembongile
Sandra Ndebele esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Izulu lesikhukhula eSouth Africa libulele abantu abangamachumi amahlanu ngesikhathi abezomkhathi besithi iyezi lezulu lesiphepho elithiwa Cyclone Kenneth elilubhekise eMozambique alisoze lifinyele eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama lami nguChris Gande. Bye bye.